Umphathi ntambo wezokulima umnumzana Encias Masuka ubike kunangedlulileyo ukuthi kasavumele uzulu ukuthi athengise inkomo emaphandleni esithi sokumele ziyethengiswa imikambo yamashowa. UMasuka uthe uhulumende uthethe lesi sinqumo ngoba kulabanye abantu abathenga inkomo emaphandleni ngentengo ephansi kakhulu. Ekhuluma eseGaranyembe eGwanda South lapho sekusungulwe izibaya zokugcina inkomo ezihlaselwe yindlala, uMasuka uthe leli nyathelo lizadala ukuthi inkomo zithengwe ngemali efaneleyo.
When I came here, I heard that the people were selling livestock.
Ngithe ngifika lapha ngize kuthiwa inkomo bezithengiswa nge-$80 abathenga besithi sengekela ukuzithengisela ngizabuya sengiyithenga nge-$50. Uhulumente esenyisa ukuthengiswa kwenkomo emakhaya, zonke inkomo sekumele zithengisele ema-ward center. Kuzakuba lamalanga okuzathengiswa khona lezi nkomo ukuze lithole imali ephezulu.
Nanxa uhulumende esithi uyenza lokhu ukuze avikele abafuyi, izakhamizi eziqoqwe lo msakazo weStudio 7 zithi azihambelani laleli nyathelo elithethwa nguhulumende. Umnumzana Gabriel Moore, isakhamuzi semawane eGwanda South, uthi bathengisa inkomo isikhathi sonke uma bebhekane le nduba ezithiyeneyo.
Okunye lomunye kwesikhulu manje mina nxa ukuthengisela umntwana wesikolo sokumele mele ziyaqoqwa abanye phela ngabakubulo njalo yena umuntu leso kumele aqala akhangele ukuthi abantu bona okubahluphayo kubahlupha njani, ngoba inkomo ngiyayithelela kodwa sekuthaziwe endaweni ndayizenzela ukuthi athi iteksi seteksi inkomo yami engiyithelelayo ngiyithengela imithi ngenzani.
Umnumzana Colin Ngwenya, oyisakhamuzi sematobo, laye uthi lumthetho awusoze waphumelela.
I-government yebo ayibuye izosincedisa kodwa isithole thina siloke sidodoka ngendlela ethi siphila ngayo. Sakuthi ngoba sithengisele indobo zethu azifani, njalo indobo azilindi ukuthi uhulumende aze abuye azothenga. Maybe uhulumende uthengwa ngentengo ephansi asikwazi. Lathi-ke thina siyizakhamizi siyakhulumisana.
Umnumzana Khumbulani Moyo, laye uthi iningi selithengisa inkomo ngenxa yendlala kanye lodubo lwamanzi. Ngalokhu-ke Moyo uthi ngapho kwamanzi uhulumende uyavuselela amadamu agcwele udaka, hathi ukuvimba izakhamizi ukuba zithengise inkomo santando.
Ngasithola izinto ezinjengemtshina zisikhiphela udaka ngoba lokho okugqibeleka kwenza ukuthi lanxa izulu lisina amanzi angabambi amadamu acine ecapha ngangaloko mbundo ehamba kodwa idamu lingabambi lutho.
Abogatsha lwezokulima ezansi emaNdebeleni badise kufe inkomo ezedlula amakhulu amane 432 kulesi sabelo ngenxa yokuswelakala kwamadlelo. Iy'nkomo ezedlula izigidi ezimbili 2.5 million elizweni lonke jikelele zilakho ukubulawa indlala lonyaka ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.